Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Levuka njani mthokazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngomvulo mhla ka 16 kumpandula 2019 nguntungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
We are taking this matter very seriously and we condemn any legal acts by whosoever with the revulsion that it deserves.
Abalwela amalungelo oluntu sebesole ukuthunjwa komkhokheli weZimbabwe Hospital Doctors Association uDokotela Peter Magombeyi besithi ulakho ukunyamalala kokuphela njengomnumzana iTaitsa Mara. Uhulumende uthi laye ukhathazekile.
Kulosizi mfowethu ngoba isikhathi lesesikiso nxa umuntu ebezele labantwana selikhangele abantwana kakhulu ukuthi ukuzalwa kwabo benze abalungiselelo kube smooth umuntu ayebekwa.
Isidumo sikamnumzana Robert Mkabe sizahanjiswa emzini wakhe koZwimba namuhla ukuya kupha izihlobo loZulu wakuleyo ndawo ithuba lokumvalelisa. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abalwela amalungelo oluntu kanye loZulu weZimbabwe jikelele sebesole kakhulu ukuthunjwa kosaphethe isikhundla somkhokheli wenhlanganiso yabodokotela eZimbabwe Hospital Doctors Association uDokotela Peter Magombeyi besithi impilo yakhe ingaba isengozini enkulu. UDokotela Magombeyi uthunje ngabantu abathathu abahlomileyo endlini yakhe eseBudiriro eHarare ngomgqibelo. Lanamhla lokhu akwaziwa ukuthi ungaphi lokuthi uthethwe ngobani. Abanye bathi uMagombeyi ulakho ukunyamalala sakudlala njengomnumzana iTaitsa Mara yena othunjwe ngomnyaka ka-2015. Ibandla le-MDC lithi uhulumende kumele aphange amthole. Umphathintambo wezempilakahle umnumzana uBhadaya Moyo laye usole isehlakalo lesi wathi sebecele abezomvikela ukuthi bamdinge uMagombeyi. Asizweni amazwi kaMoyo.
My ministry is concerned about the welfare, safety and well-being of all its cadres. We are taking this matter very seriously and we condemn any legal acts.
Ugatsha lwezempila kahle lukhathazekile kakhulu ngenhlala kahle yezisebenzi zalo zonke. Udaba lolu lusiphethe kabi. Siyakusola okwenzakale kuMagombeyi kungakhathalekile ukuthi kwenziwe ngubani. Kwezinye izisebenzi ngithi nxa bekhona abalolwazi ngodaba lolu, izani phambili lazise amapholisa ukuthi kwini okwenzakeleyo.
La ungamazwi kamphathintambo wezempilakahle umnumzana uBhadaya Moyo. Ugatsha lukahulumende olubona ngokwethulwa kwemibiko lona luthi abezomvikela sebeqalisile uphenyo lwabo. Kodwa unobhala jikelele wenhlanganiso yezisebenzi ezCTU umnumzana Jafet Moyo uthi uhulumende ukhanya engazimiselanga ukuqeda ukuthunjwa kwabantu osokuyinsakavukela.
Kuyesabisa kuzisebenzi esikuzwayo ukuthi omunye wamadokotela kabonakali. Kuyesabisa ngendlela yokuthi ngumuntu okade ekhuluma emelele abanye bezisebenzi, ekhuluma ngendaba yelungelo lezisebenzi, ekhuluma ngendaba yokuthi izisebenzi kufanele zengezeleleke imali abayikholayo. Indaba ye ma conditions of employment ke ikhangelwe ukuze phela benike abantu kungaba izigulane isevisi ekwanileyo. Kodwa ke akusimangalisi phela ngokuthi asiwakuqala ke umuntu esibona eZimbabwe nje enyamalale bakhona asebenyamalale baze batholakala ngemva kwezinyanga abanye banyamalala kokuphela abazange befumaniswe ukuthi bangaphi inkinga esilayo yelizwe lakithi yikho nje abaningi sisithi umbuso esilawo awutshintshanga awuchiyananga ke lo mbuso kaMgabe ngokuthi siqale ukubona lokho ngemva ngesikhathi sikaMgabe sibona ke lalabo abakhona okwamanje baqhubekela phambili besenza into efana nayo.
Kodwa ke uhulumende uthi yena laye ukhathazekile ngalokho okwenzakeleyo njalo usedinga adingisisa ukuthi kuhambe njani.
Likhangele ke baba inamba ezisetshenzisiweyo ekuqaleni bemthumela ama messages benethusela yizo inamba ezasetshenziswa bethumela mina ama messages yizi inamba esanika amapholisa ukuthi lezi namba yizi namba ezisetshenziswayo ekuthuseleni abantu. Singathi uhulumende uyehluleka ukuba kwazi ukuthi ngubani phakathi kwelizwe osebenzisa inamba ze-econet njengoba sikwazi sokokuthi inamba ziyarejistwa. Singathi uhulumende uyehluleka yini ukutracker abekwazi ukuthi lo muntu osebenzisa lezi namba ngubani, ngoba phela lo muntu umuntu uye nalo umuntu onguye omthetheyo, nguye umuntu kade emethusela, nguye umuntu owasethuselayo, basithumela inhlamvu, basibhalela izincwadi. Uhulumende ngokwakhe ngokubona kwethu sibone ngani nje uhulumende acha ngomunye uyakwazi ukuthi udokotela lo ukuphi.
Umnumzana Japhet Moyo ngonobhala jikelele weZCTU. Kumalanga asanda kwedlula uMagombeyi ubehlala ethola imbiko yokumethusela kumakhalekhukhwini phezu kokukhalala umsebenzi kwabodokotela okuqhubekayo. Yikho abaningi benakanela ukuthi uthunjwe ngabantu bakahulumende. Kobulawayo khona kubikwa kulabanye asebebalekile ezindlini zabo ngoba belandelwa ngabantu abangaziwayo abakhanya belenjongo yokubathumba. Omunye wabantu laba ngumnumzana Josephat Mzacangulube, yena owancedisa kukhetho lwamalunga edale lephalamende ezimele kukhetho olwedluleyo. Kesizwe exoxa njalo lo Chris Gande we Studio 7.
Into enziwa ngulo hulumende okhona ongakwazi ukuthi alungise inhlupho zabantu, kodwa nokhetha ukuthi abethusele abantu ngenhlupho abakizo bangakwazi ukuthi bamele amalungelo abo, bamele into yabo nxa kulolu thulo bahluphayo. Sikubonile kwenzakele kithi esizindawo endlini kagoodson, bafike bakwatulwa khona, bamthwala bahamba laye ebusuku ngomgqibelo i-NDC demonstrate ngemande, bembuza ukuthi omzacabanga bebuza mina ngoba mina bangazi ukuthi mina vele amalungelo abantu ngiyamela, njalo bebayekwazi abafuna ukuthi baphanjanise lokhu kudla bawudla ngoba la ihulumende velena isikhangelela okwayo yodwa ayilandaba labantu. Banga esizindangale sebengene ezindlini ezinenkonya kulo mfana kuthiwa ngunyasha, lo munye kuthiwa ngu-PP, babadobha bajikela egangeni ebusuku. So khona kuyinto etshengisela ukuthi lo hulumende okhona kafuna abantu bakhulume ngenhlupho abalazo, ufuna abantu bathi bathule kuphela into zonke eziqhubeke yena ezokuzela. Sibona la ku-deputy mayor lo ukambarani laye bamdobhile ekuhlanganeni kwami laye ube ntshile ukuthi ukuthi mina ngingaphi ngoba bayandinga, ngoba ngemva kokwenza lokho kwasokwenzakala lami ngasuka esizindi lapho engihlala khona endlini ngibale ngisithi nje umdacathi njengobana ihulumende le ithi la mazini siluma abantu isidlela yona abantu. So khonokho lami ngiyakwazi ukuthi vele siyazwa kulabanye abasitshelayo ukuthi vele kunje sisihlale evalweni ngoba batho ukuthi kuthiwa kule mihlangano emiyenzwa yarali kwathiwa ifuze babulale abantu bonke abasemathekeleni abahlupha especially kobuba yaba njengathi okutshengisela ukuthi thina besithi igugurawundi yaphela kanti khani sokulugugurawundi number 2.
Manje sikhuluma nje sizwa kuthiwa awusahlali endlini usucatshile, kuhamba njani?
ngiyevele ngicathile kangikwendlini ngoba endlini babuye busuku bebebebepaka izimoto abezibezondinga. Into le yenzakala ngabantu be-military intelligence. I-military abasuke yarare babekuhamba belemgobho le mali khanya futhi babethole izimali ama-US dollar babhatalwa ama-US dollar. Ilizwe lamali asilagezi akunje sikhuluma kulagezi. Amagezi asuka ngo-4 ephelwe ngo-11 but imali yokubhadala abantu ababulala abantu banayo ngoba bafuna umbuso wakuqhuke ukuya phambili benyindezela abantu abantu bekufike ukuthi bakhulume bakulele laba abazama ukuzambamele amalungelo abantu. Nyangana lowo dokotela odojiweyo udlelile ube ngomunye womuntu abakhalayo ukuthi okusuke ukuthola akwenelisi njengoba sikhuluma namhlanje i-$100 na uyitshintsha ku-black kumakethi emnyama isiku 1600 then bona bahola malini ayithingi lutho imali eholwa ngabantu.
Umnumzana Josfat Mzacangulube ngophatheke kwezombusazwe ezimele ubekhuluma ecingweni lo Chris Kande weStudio 7 esendaweni engaziwayo lapho athi ucatshe khona. Isidumbu sikaMnumzana Robert Mgabe sizahanjiswa emzini wakhe koZwimba namuhla ukuya kupha isihlobo zakhe loZulu wakuleyo ndawo ithuba lokumvalelisa. Isidumbu lesi besimele sihanjiswe koZwimba izolo kodwa akusenzakalanga lokhu ngoba umfelokazi kaMgabe uGrace ubengezwa kuhle. Umgabe ubhubhele kwele Singapore mhlaka 6 kulinyanga njalo umdeni wakhe uthi uzabekwa ngenyanga elandelayo ngoba esakhelwa ithuna eHeroes Acre. Udaba lokubekwa kwakhe ludale ukufuthelana okukhulu phakathi kwemuli yakhe lohulumende. Umteni kaMgabe ubufuna abekwe emzini wakhe kodwa uhulumende ubengavumelani lwakho lokhu. Esithi kumele abekwe emathuneni amaqhawe eHeroes Acre. Sixoxele ngcwethi kwezombusazwe umnumzana Mqondobanzi Magonya.
Kulosizi mfowethu ngoba isikhathi lesefikiso nxa umuntu ebezelela abantwana selikhangele abantwana kakhulu ukuthi umzali wabo benze abalungiselelo kube smooth umuntu ayibekwa. Kodwa-ke ngendlela esikubona ngayo kokhulu Mgabe ngale kukhanya ngani hhayi kusazokuba kubi ngoba into yakhona kayisaqedisiseka ukuthi okuyikho yikuphi ngoba esikutholayo ebulenjini lapha angezeke sime ngakho. Kodwa-ke okusala esikuzwayo yikuthi bekumele ukuthi isidumbu sakhe siye kibo koZwimba siyelala khona. Kanti-ke njalo sasizwe ukuthiwa uzangcwatshwa khona koZwimba. Sesisizwa ngapha umzukulu liyo esithi yena hhayi uzangcwatshwa eHeroes Acre after 30 days. Akusaqedakali okuyinto kwakhona.
Kulwelwani kahle kahle lapha baba Magonya?
Ukhumbule Nkomo ukuthi sikhuluma nje kunje uJoshua Nkomo ulele khona leziphakeni zakomgabe. Sikhuluma nje kunje maningi amaqhawe akithi agoqele labosidi Malunga abalele khona lezi phaleni zakomgabe eHeroes Acre yabo leyo. Isimanga esikhona yokuthi yena umnikazi wayo iHeroes Acre uma ibumba nqabe kuqinisekile ukuthi ube wathi yena akafuni ukuyabekwa khona. Njalo kumele ukuthi kungabi lesikhathi sokuthi uGrace angabi duze kwekhofini yakhe lesidumbu sakhe. Khonokho kodwa kusitshengisela sobala ukuthi kukhona ukuganga okuthile abakwenzayo ngezitho zabantu abafileyo. Ngileqinisa lokuthi nxa abantu bekunanzelela ngileqinisa lokuthi bayachwama ikhona indlela abachwama ngayo ngezidumbu zabantu bona babafayo besiye Heroes Acre. Naye kumgabo usefile ubengafuna ukuthi umnangagaye ayechwama ngaye ngoba uyakwazi ukuthi kukhona abakwenzayo kulezo zidumbu. Yindlela engikubona ngayo.
Ngezinye indlela uthi kulesintu phakathi lapha
kusobala sibili ukuthi isintu sikhona sibili njalo angeke besibalekile ngoba vele angithi yiso abaphila ngaso kodwa nxa besiye emphakathini babe bezitshela ukuthi bona bangabantu abakholwa ukholo lwesikristu kodwa kuyazakala nje ukuthi ngabantu abaphila ngesintu.
Umnumzana Mqondobanzi Magonya uhlaziya ezombusazwe sexoxela ekwelebhilithane. sikhangele okusemaphephandabeni. Iphephandaba leChronicle lithi oke waba ngumphathintambo wezemidlalo umnumzana Makhosini Hlongwane uzalahlekelwa impahla ezathengiswa isithunywa somthethwandaba emizameni yokuthola imali ayikweleta ebhanga engange-$36,000. Iphephandaba leHerald lona lithi umongameli Emmerson Mnangagwa uzavula idale lephalamende mhlaka 1 ngenyanga ezayo. Soku isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Basakazi beStudio 7 salibonani ngomsebenzi eliwuphetheyo. Iphethe umsebenzi omuhle, umsebenzi otshengisa inhlupho zonke lobuhle bonke okuleli lizwe, bonke abakhathazekileyo labaphila kakuhle. Ngithanda ukubana ke ngikhulume ngodokotela Peter Magombeyi. Singizwa ubuhlungu kakhulu ngalo umbuso wakuleli ilizwe, umbuso weZANU-PF. Umbuso weZANU-PF awulanihloni njalo kawuhloniphi. Abantu babhizi bayakhala ngokufa kwalo owayengupresident uRobert Mugabe, kodwa bona babhizi basebenza into ezingasebenzi, into ezimbi, okambe bethumba abanye abantu. Bathi abantu benzeni, senzeni kuleli lizwe? Ukhona yini ongayavuma ukusebenzela amanga, usebenzele ize neze? Lathi esingasebenziyo uma siya ezibhedlela akula lutho esilutholayo, aselatshwa ngoba akula mithi, akula nto amadokotela angayichaza bethi yinto elungileyo. Ayi, ihulumende ayike ihloniphe, ihulumende kayike inanzelele umkhuba, ukuthi umkhuba mubi. Uhulumende weZANU-PF mubi, nakakuse sithole senzima. Ngiyabonga.
Sanibonane Studio 7, nguSamuel Ndlovu ngilapha eJohannesburg. Abencela ukuphawula ngendaba yasekhaya eZimbabwe. Ekhaya kunzima, kunzima kakhulu. The way government ekhona manje ifana nayena leyo kuqala ebekade ingeka Mgabe vele. Kodwa ke manje ngathi sekusiba wethu, ngoba ngathi abantu uMnangagwa nayo ngathi bamthatha kancane, angazi mhlawumbe kumbeni kusazojinja phambili. Kodwa ke bembona sengathi kunzima kakhulu nokuba nzima kusazoba khona. Bengilesicelo eMandebeleni, esayidini lethu eMandebeleni, ukuthi bazimele bodwa, bayekele emasayidini abanye abantu entshonalanga. Bona baze ngapha kwelethu isayidi lapho Mthwakazi. Benginimema Mandebele wonke, umuntu wasesiNdebeleni, bonke abogawule nabochuma bona ngapho, benginimema ukuthi nize ekhaya ngapha komthwakazi. Kungcono ukuthi nizozama ningapha, kuthi uma kuphumelela kithi kube singajabula sonke ningapha esayidini laMandebele. Ngiyabonga.
Hallo abantu beStudio 7, linjani lonke. Yazi, ndivusele inhlanhla ngomsebenzi enilenzayo, phambili ngomsebenzi. Kodwa silokudana thina ukuthi alivula ama-audio ethu, asazi ukuthi likhetha banjani, asazi kulapho. Sayesifuna ukuphawula ngokwenzakala sekhaya, kodwa livala abanye awethu sezembe sesilabo 3 months lokho esifaka bhathi lingawavuli. Cela livula ama-audio ethu ngoba liyasidanisa nxa lingavuli ama-audio ethu. Bendithanda ukuphawula ngokamgabe. Kanti usavekelweni, usavekelweni into ayibekelweyo, ubekelweni. Kambe lahlwa le nto isefile, usagcinelweni into ayigcineleyo. Kambe lahlwa le kwelokhu udlalisa imali, kudlalisa imali kuthiwa uyakhelwa indlu, uyakhelwa indlu bani? Anti sekufanele gijwe ligodi kuphela, hambe lahlwa le ukudlalisa imali yelizwe khonoko. Ukhuza lo Mnangagwa lokhu ethumba abantu, ethumba abantu, kuzamfica la ngelinye ilanga. Ngiyabonga ukungena ehlelweni, sicale vula ama-audio ethu one beStudio 7. Ngiyabonga.
Livuka kanjani basakazi beStudio 7 ngathi mina intikela ngembuzo yomgabelo othathi bamgcineke ngathi bangafakela ukuzini abangcwabi njengapi kumele ngcwatshwe kanye ukuthi phe ngcwatshwe ngapi ngokwabo lokhu adeziseqeda imali zelizwe imali zegovernment waziqede zisagula kathi esilokhu eziqeda ngoba sefile mna ngingagwaradi la uyenzani lokhu.
Bonani basakazi bakaStudio 7 lani lonke zulu weZimbabwe jikelele. Ye okhulumayo ngamuva sendaweni yaseSouth Africa thanda ukukhuluma okusenhliziyweni yami ngendaba yokushona kuka baba Bonga. Ubaba Bonga ukushona kwakhe thina nje siNdebele sayi-DCT uRight Thonile asimkhaleli ngisho omkhalelayo uyabe elindebele siyabe sibona ukuthi kukhona akukhothayo but thina njengesindebeleni sayithi sonke ngobuhlungu esabuzwayo kulahlekelwa izihlobo zethu ngesikhathi seguground manje silabazali okhulu bethu asibazi kungenxa yena luba so thina sithi kuye asimkhaleli sifisa ukuthi vele ngabe wafa kudala la kuphuzile ukufa ngabe vele wafa kudala lezulwini engangeni ngokufisa kwami lo baba abe ngumuntu ofika Jesu.
Njani zihlobo abaningi vele bazothi sikhuluma kabi kodwa sikhulunyiswa inhliziyo yezinto ezibuhlungu ngendlela okwenza kanye ngakhona elizweni kabe vele kahle kahle uba ube engaso president ube ngumuntu ozodestroya ilizwe kahle kahle ube ngasho ukuthi ngupresident ukuthi usave ilizwe ngumuntu obezodestroya ilizwe ayeke ubusa sitshela ngento umuntu walempinto yakudala leyo lokuthi ayisebenzise iZANU-PF vele into le yayithatha nxele vele kwayona basitshela ukuthi balwimpi kwaphela ye sakuza ukuthi balwimpi kwale kukulwa kwabo kodwa manje sewuluwa kubhizi kumemetheka futhi besakwenza kwesi asifunda kuzolo ukuthi awubheke nje manje ukuthi kwenzakalani ilizwe liyatshona liyafadalala liyaphansi akula muntu olicontrola ngendlela ukuthi abantu bakhona amakhanda awazithethi valwe kudala bahlala begqoka amakhombati wayawaya nala amasosha impi enjani engapheliwe bahlala begqoka amakhombati ngapha ngupresident ugqoka ikhombati vice president ugqoka ikhombati uzohlukanisa kanjani ukuthi lowo lisosha lowo president uzohlukanisa kanjani upresident lesosha uzohlukanisa kanjani ngoba bonke kuyefana bahlala begqoka amakhombani abantu bakhethe sikhathelele iparty zamp khathelele iparty angazi bafuna beze siyenze bebona ukuthi kona sikhathele ngempela ngoba bona abantu bathembele impuphu bahlanyisayo kodwa izophela la abadini ngelanga sizabe sibayenza njengomgabe sho madinga ebalinde phansi
labo gebe kungabalaleli beStudio 7 abasithumele imlayezo yabo ngeWhatsApp. Lawe uyenelisa ukusithumela wakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abantu abangamachomi amathathu lasithupha abaziwa ukuthi bayaphila yini kumbe bafile kulandela ukubhewuka komkhumbi ekade behamba ngawo kwele DRC izolo. Amapolisa athi abasinde kulingozi bangamachomi ayisikhombisa. Uzulu wakwele Tunisia obevota izolo kukhetho lokudinga umongameli omutsha. Abancintisayo kulelu khetho bangamajumi amabili. Inhlanganiso ye-JB Dondolo Foundation izaphiwa umvuzo inhlanganiso ezimeleyo e-United Nations Association ngenyanga ezayo phezu komsebenzi wayo wokutholisa uzulu wenyamendlovu amanzi. Inhlanganiso le igxile eMelika kodwa iqhuba inhlelo zayo endaweni zeZimbabwe ezichiyeneyo ngitsho laseMelika. Umqondisi weJP Dondolo Foundation unkosikazi Lumbi Mlambo uthi baningi asebethole usizo kunhlelo zabo. Uthi njalo bayathokoza ngalumvuzo.
sesifake amanzi alungileyo lapha nenyama yendlovu lapha nesibhedlela lesiyana esise-Aigus. Sesifake amanzi i-filtration system yokuthi amanzi abe clean, angabi abantu bonke banathe kuhle, basebenzisele amanzi okunalawo ukuthi bapheke. So khathe sekuright, sibe konke sekulungile.
Bangaki abantu ongathi bancedakele mpela ngalolu hlelo?
Hayi, baningi nje khona ngoba bavela indawo yonke khona phana i-community yakhona iba inclusive, not just lokhu zen i-Aigus area. Abantu bahamba bevela khatshana le bezolanda uncedo ngokugula, njalo futhi abafazi laba abasebebeletha babuya bazohlala khona ngale. So kuba kuningi kakhulu. I-community total ingakhava 20,000 abantu, not just i-Aigus.
Lisebenza enyameni ndlovu kuphela yini?
Hayi, sisebenza nje zonke indawo kuphela. Lapha nje ukuthi lo msebenzi bekumele siwenze ngoba abantu ade bengela manzi alungileyo okunatha. Kodwa sasebenza lapha futhi e-USA, kulo msebenzi lapha kule New Jersey crisis, i-water for New Jersey. So khathesi sesisenza khonapha e-New Jersey sile campaign ukuthi sifake amanzi laphana abantu abangawanatha ngokuthi ngale bale lead poisoning. So kuyahlupha ngale lakho futhi kakhulu. So hayi, sisebenza nje indawo yonke lapho abantu abasifuna khona.
Akusitshele ngomvuzo elizawuphiwa yi-United Nations Association ngenyanga ezayo.
Lapha e-United Nations Association basinika ukuthi la basikhangele ukuthi hayi siyabancedisa ngikhona ngale ngemsebenzi yabo, u-Goal 6, umsebenzi wamanzi, le-sanitation. So lapha basinika i-award mhlaka October 24, United Nations Association basinika i-UN Global Leadership Award in the area of clean water and sanitation. So siyakuthokoza kakhulu ngokunikwa lokhu, i-recognition le into enkulu kakhulu ethi thina sihambe siqhubeke siye phambili sincede abantu abaningi.
Umvuzo lo liphelwa umsebenzi wenu eZimbabwe kuphela yini kumbe lapha eMelika?
Suphela nje indawo zonke kuphela, not eZimbabwe kuphela. Siyahamba nje khapha okule msebenzi khona, abantu abasicela khona ukuthi sizonceda. Siyafika lathi sincede, kasihlali, siyanceda lathi sisuke siwathishe nje sokungani sokungcono ukuthi abantu labo babone ukuthi hayi, sukula manzi khathi sibanganatha. Siye kwezinye iindawo lapho abasifuna khona, njengakhathesi sanje silapha e-USA. Siyabancedisa nje khonapha, njalo kula ma-hurricanes lakho konke. Kuningi akupheli, into zamanzi vele kazipheli, ziningi.
Abangathanda ukuxhumana lani balithola njani? Likhona yini kubo internet lapha?
Sikhona, sibili ku internet. Bangasibona ku jbdondolo.org. www.jbdondolo.org.
Unkosikazi Lumbi Mlambo ngumqondisi wenhlanganiso ye-JB Dondolo Foundation sixoxela ekhona pha eMelika.
Kwese Super Sounds besiqhubela ke izindaba zethu zekuseni, kodwa singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili. Abalwela amalungelo oluntu sebesole ukuthunjwa komkhokheli weZimbabwe Hospital Doctors Association uDokotela Peter Magombeyi. Uhulumende uthi laye uyakusola lokhu. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo ngontungamili Nkomo.